Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 Mfumfu 2021 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kaMfumfu eyeBreast Cancer Month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole-continuous learning assessment soluphazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu bakubulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kaMfumfu eyeBreast Cancer Month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamachumi aphose afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yawo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele ngoba inyanga le njoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabo mama. Imithi isidula kunye okumangalisayo njalo kayibonakala. Njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela okunjengama mammogram kuyadula kunye okumangalisayo njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma echolosho ephuma egwanda ephuma endaweni ezitshiyeneyo kuzafanele ukuthi azafika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mammogram ngoba eHarare ayekwenza leyo mammogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yilo mkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi lapho kwakufundelwa khona ubunesi. Kodwa into yekhensa, ibreast cancer, ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngamakhensa athiyeneyo. Nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba mnemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa. Wantshela wathi nayena semphuze kakhulu so fanti nje andithatha angenzi i-operation angikhiphe ibele angaqeda mvake ku-chemotherapy. Nxa ngingaqeda i-chemotherapy senza linda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mina eyami 10 ifika ngiyabe zivele sengifika kudala.
Uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa laseSouth Africa.
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand mina ngibhadala 136 kodwa nxa ngiyikhangela ngihlolisisa mbona ngani imali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho konoko ngiyaphiwa amaphilisi wonke engiwafunayo ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengingene imitshina imihlobo lemihlobo kodwa bayangelapha ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 khona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1,000 rand kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo iyazazi ukuthi ndle spirit
unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni wemandebeleni
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba si-iqwelile from lapho ekade ivele khona and sebefuni i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le ARR bencediswa i-Cancer Association thina asincediswa
Umnumzana Titus Chigonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Kulonzima nyana. But into ifunakala kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludabulu nje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye. Iwunzima ukukhona. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla uyadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so or after a few months we are back to South Africa and the medication siyayithola ngikona hayi kutsho ukuthi kuba lo nzima and the treatment nxa bekutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bangikhona ngale ba-charge izimali eziphezulu kuyedlula bona oba abantu abazali e-South Africa yiza kwezinye indawo
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawa UBH lempilo Central Hospital indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye breast cancer ithi buddy up to beat breast cancer uZulu ukuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ele Zimbabwe iselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo. 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili, i-first dose le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langezikondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngenhloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola iminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka kuthi enye ingxenye yemiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. Inhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo langendlela oluhlelwe ngayo isithi isikhathi esaqedwa kwabantwana bengekhaya nge-COVID-19 lockdown sizakwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli we-PTUZ umnumzana Vusi Muzuma Hlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi continuous learning assessment CAL. Kodwa ke ngombono wami ngombono wethu njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumende uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube lamalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi kabazimiselanga kakhulu nje abalungiselelanga kakhulu ukuthi benzele umsebenzi.
Umnumzana Themba kuye Mabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo ukuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge-ATUS sithanda ukucebisa uhulumende eqala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wona lo benza ama-workshop ukuba i-continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye-kanye le curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa-ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lo nyaka. Siyibona themu esivule lona elokubhalwa kwemhloliso ye-grade 7 o-level ye-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvala kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esengibaqambile okokuthi dingabantwana ithuba lokuthi bafoka. Nxa sikhangela abantwana ukuze enelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu sithemu abayifundileyo nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vele azifike ezinhlanu sesingathi eziyisithupha.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu umnumzana Tawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumadlingi esanda kwedlula, ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubeke luveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum lokulungisela imihloliso ka-2021 ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzosetshenziswa kubantwana abaloba imhloliso yezifundo zebanga lika-grade 7 lezebanga lika-form 4 lo-6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezintuthwane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imhloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% ezangezelelwa kulokhu abayabe bekulobe kumihloliso. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalikabambanile le-MDC Alliance eMatabeleland South lapho kubikwa kuba amalunga amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Newsday libika ukubana umnumzana Bekezela Maplanka lomnumzana Yanga Moyo abakubandla le-MDCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla le-MDC Alliance bavumelana ukubana kwenziwe lokhu njalo kungasaxotshwa kumakhanseli lakudale lephalamende abadlelana lo mnumzana Nelson Jamisa. Bathi kubisela muva amabandla aphikisayo ukuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo moyo lo maplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT. Utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMathebeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi bacho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke, ngoba akusetshenzwa ngokuthi i-province le-province ifisana, kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma-provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla le-MTCT liyakholelwa kakhulu ekuthini amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise i-MDC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018, kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo, ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Tswangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa le-Studio 7 lapho iseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MTC Alliance, uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephani.
MTC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience. Lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa-ke Mahlabezulu, asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina i-MDC Alliance sifanana lezanu PF. Lokho yinhlamba, ngoba i-MDC Alliance ayilagazi ezandleni, njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo, almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama-objectives ethu lokuthi simeleni, hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthumezele i-Studio 7 umlayizelo lo ekobulawayo. Kulalto kulamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo bengikehlelwa yilezi nhlungu. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Okokela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi iphysiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaningi nengi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, le ndlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
UDokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpila kahle ngendlela ezigoqela kele mithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile.
Ayibona ama bantu sebekhula laphana silama fluids lawana aphakathi sabo yizo ama fluids lawana manje angaba malutshwane amathambo uyabona senjani sengane ayakhudlana so ikukusina kuba buhlungu
uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqhakathekile okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo kulokuyadinga uncedo lokwelatsha sokwanakele.
Idiet into yokugala esikhuthazelayo idiet lokuthola ke isikhathi sokuthi umuntu la yakathola isikhathi sokuklina umzimba wakhe wonke, ukuvula sibili amavenda akhe wonke, kwenza ukuthi ma kule anything ongafuna ukubangela umkhuhlane lo uqolo akathole nayisikhathi sokuqina esithini yakhe wonke kuphume emzimbeni wakhe.
Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenxabela ukukhuluphala i-wellness le-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo lezinye zingenxabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka. Umnumzana Bhoti uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kulayizolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zezabelo zonke lezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuzokulapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University ye Zimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugqiba izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamashumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe banengi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa luhlasela isilinganiso sokuphakathi kwamachumi amathathu kusiya kwamachumi athubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubikwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambi.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abaka Studio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Jesus Banda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni ezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni olweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ndoda ungubani igama?
NguThemba.
Yes, Themba. Wenzani empilweni?
Hayi, ngempilo zehlula ngiyayeva.
Lapho uyathontsha? Okay, utontshani kakhulu?
Amafoni uyasetsha.
Uyasetsha ebantwini? Ababe hamba streetini?
But ngokuthi ngihamba out ngiyavula izimoto ngesikhathi.
Awungcoxe nxa ulanda umuntu yabungisa ukuthi ngizakutshalo umlanda njani?
Ngazinikela nxa usokunzima eZimbabwe.
Yeah. So ibunzima lo wokwenza ukuthi wezinje.
Ungasikolo kuvela abanguyenzi.
So
ngiyasebenza.
Ngawulo umsebenzi ayasebenza. So nxa ufika lapha nemuntu nifukwenzeni?
Emuntini? Akhanya uthebe
kumama.
Amtuna mama.
Uthathele umama kakhulu uthathele baba umfana.
Ngithathele onke umuntu angikhethi vele.
Wenza nakhe ingqambo.
Hayi, Hayi vele mhlungane ngambe mini mina.
Okay, awu.
Mina kwansi kumthuza. Ngi ibhandela kholeli so. Mbeze ngimanga nimbamba ibhandela yakhe. Ngabe ngikhipha ifoni kwabantu wayini.
Hmm. Azivele ngaselaye. Usenza futhi.
Ai, ngiyahlala kuzona izimoto konapha. Nxa bavele uthukama abachela ngonanzele.
Bona zase kulethe le.
Bona zase sephambi ngose gadi mthobini. Ikubona konje varadi.
Right. Izimoto lapho kwenza njani? Uthatha isigelo.
Ngithatha isigelo bathi sizowona sifula ngakwathi.
Sifula njani?
Sasebaza kuyani. Bavele asingathi isigelo.
Okay, I'm going to go to the car.
Ngachawe nombia bosa bura.
Oh, kabena mipi.
Lame pota poti skade.
Enombia ba kuchesa kubamba yini?
Hayi. Ngeke ngabona bantu abana bama trend kama ama trend kama afuna.
Oh.
Abenza ukana ama public phone laba.
Oh yeah.
Abantu yakuchuzi ukho.
Oh, phone eh.
So ngiyambona mina ngivula ngithatha izinto.
Imoti.
Hayi khulu.
Wena ozo lokumile konapho.
Hayi ngathatha ngabe ngicaphela ngale window kubantu.
Eh.
Bahle bandande. Ngizo bethi ngazama ukwalela.
Okay, Jimmy.
Ake haba cha ukwelo ngathi ngathi 2 feet.
What was it, 2 feet?
Ake ngathi 2 feet vela.
Okanda okanda.
Kankanda kankanda.
Uchanga. Yiko sobanxabela yiko lo.
Yebo.
Wazo uvukela ngasiphelele.
Ngihamba ku-intensive care.
Uchanga namathi.
Hayi, ngicanga namathi. Ulami namuthi bantu babe nchanga.
Awukazi.
Ngabe ngiqamba mangu ngabe ngalenja. Ngachuka mina sendi 1 week ngifunesibhedle.
Lapho ke sizwe uEzra Chisa Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela. Bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA iNdebele. Kwezemidlalo. Singeke ihlukane izihlobo kothi isikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele ekusungeleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalenyanga kamfumfu eye breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso olwe-continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19.
iZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni.